Ababotiweyo nguSelby Nkala weMagogwe North, Reason Kumetwe Nketa 9, Prince Ndlovu weOut Lobengula, Atkins Maninzwa ohlale Out Lobengula, uDerek Ndlovu oyeOut Lobengula, uKasmiyo Mwanzimahle oyeMganwini, Kelvin Jabulo ohlale Phumla South, kanye loMboni Zashe Manyaya oyeNkulumane. Abasolwa abamiswe emthethwandaba kaMantla koBulawayo namuhla besethezwa amacala obugebengu lokutshontsha behlome ngezikhali. Bazaphindela enkantolo ngomhla ka-27 kulinyanga. Nasi isikhulume zamapholisa koBulawayo u-Inspector Abednego Ncungube.
I-CID homicide gator koBulawayo e-section eqeqeshe kakhulu endabeni zamacala aphezulu ithole information from izakhamuzi, bayikhangela kuhle yaze yayenza ukuthi kubotshwe omnye ujaha ogcine esekamba abanye bakhe baze baba yifica mnembili. Kodwa abanye abahlali bakhona abayenza inamba ibe ngu-13 basaphandle basabaleka kodwa sisabadinga.
Uncube uthi abasola laba bebehlome ngezikhali ezisabekayo, kanti le mpahla abatholakale belayo ibiningi kakhulu.
Uthi sinaze ukuthi izikhali lezi bezi zazitholakale ngendlela yokutshontsha futhi yokugqekeza khonoko basebesebenza futhi ukwenza amanye amacala. Impahla-ke ziningi ezitholakeleyo ezingaba almost more than half a million yama-United States dollars ezitholakeleyo. Amapholisa asaphanda sarecover ezinye futhi impahla eziningi, kugoqela ama-TV amaningi impela angafika even 10, ama-fridge ngowawesebenzisa izimota bethwala, izingqamu, even lama-matches nalaba asebenzisayo siyatholile.
Neviki ephelileyo ilunga lebandla le-Citizens Coalition for Change, CCC, umnumzana Langelihle Zonda Dube ubulewe ngabantu abangazakaliyo beze bagqekeza endlini yakhe eLobengula West ebusuku, bamtshaya bamgamula ngenkemba batshontsha i-US$25. Lanxa abanye bebecabangela ukuthi wabulawa ngezizathu zombusazwe, u-Inspector Ncube uthi uDube wabulawa izigebengu ezazijonge ukutshontsha.
Ayilanga amasela sibili akwaso ndaba somba ngazo siloko sisaphandisisa ngendaba kaZonda obhubhileyo ngesigameko sokubanjwa, kodwa siyathembisa uZulu ukuthi kuseduze ukuthi indaba yakhona siyixazulule. Laloba singake sitsho kathesi ukuthi kulaba sebebanjiwe engaba ekhona olesanda khona lapho, kodwa amapholisa e-CID asaphezu kwalolu daba.
Iningi labahlali bakubulawa eselilala komvundla sisaba kungenelwa ngamasela asebhahile kuleli dolobha laselizweni lonke jikelele. Abanye bathi ukubanjwa kwabasolwa laba kuzakwenza bake babuquthe. Unkosazana Sithandile Ndlovu uthi layeke wangenelwa endlini emadabukakusa.
Emagwegwe lapha amasela sithwale senzima silali, batshontsha babhidiza izindlu zabantu, bayenza into ezingalunganga, bangena batshontsha i-TV, batshontsha lamafoni ayesechajeni khonapho, into eziningi nje yazisasegcini.
Kulandela ukubotshwa kwabasolwa laba, abaningi bathelekile emapholiseni besiyakhangana impahla zabo ezacatshayo. Omunye wabo unkosazana Talent Nkomo.
Singenelwe ngamasela basigqekezela, bavula isivalo, bakwathile isivalo bangena, bapica ngilo mfana ongu-form 6 bafika bamtshaye umfana lwana. Bathe bemtshayile bathi bafuna imali, bathi ngaphi imali mina, ngathi hayi imali angilayo. Base bengithathela i-10 usa, bathi beceda lapha bayithatha i-television le-fridge, baye bephuma behamba. Basithiya kwaba sethukile vese silele, lathi phansi sethukile.
Amapholisa athi ngaphandle kwabayisishiyagalombili ababotshiweyo kulabanye abahlanu ekade bekuleli qembu ababadingayo. Ngiyimele i-Studio 7 ngiwoBulawayo, igama lami u-Ezra Chisa Sibanda.